ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kumbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 asebetholakale belegcikwane lecoronavirus elizweni.
Ukuthi abantu baminyene ngokunzima izolo zonke lapho kusawule mbubani baminyene nabantu bafuna igrosara bavunyele ukungena phakathi osebelayine phandle so kumuma wakhona amaikhaaabeka.
Ilizwe limatasatasa, uZulu edinga okungamphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo lapho okuyaba kungahanjwa mahlayana ezitaladeni.
Ya, indaba yamasoti abayikhangelele abantu bayizaba.
Intengo ezitolo iyaqansa ngesikhathi abantu bethenga okuzabaphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo ngesikhathi kungaphunywa ezindlini.
Okumqoka kahle kahle ukuthi isikhathi sesingathi sesiswasike njalo sesishaywa la kulo mkhuhlane osusuke wamemetheka.
Amagqwetha amela olwela ilungelo loluntu umnumzana Josephat Mzacangulube labanye abane athi asevinjwe yikuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ukuthi aphikise isigwebo sabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 abalegcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni owethulwe yilolu gatsha, owabulawa ligcikwane leli umnumzana Zororo Makamba laye uyabalwa kwabayisikhombisa laba. Kulabesilisa abane, labesifazane abathathu. Ngaphandle koyedwa ohlala edolobheni le-Victoria Falls, abayisikhombisa bonke bahlala eHarare. Oyedwa owayevela kwele Dubai wathelela ababili, kuthi ababevela kwele Melika ababili ababalisa umnumzana Makamba layo othiwa wathelela oyedwa igcikwane leli. Bekuyisiphithiphithi lamuhla endaweni zelizwe ezijiyeneyo abantu bethenga ukudla ukuzabaphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye okwathiwa ngumongameli Emerson Mnangagwa abantu abamelanga baphume ezindlini njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe labantu endaweni zelizwe ezijiyeneyo ukuze sizwe umumo. Siqale ngakobulawayo lapho esixoxe khona lo mnumzana Ambrose Sivindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Ukuthi abantu baminyene ngokunzima izitolo zonke lapho kusawule mbubani baminyene nabantu bafuna igrosara bavunyele ukungena phakathi osebelayine phandle so kumuma wakhona amaikhaaabeka kuphina kusenza ukuthi abantu sibele impilo zabo futhi besengu.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sivindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale kobulawayo. Siphinde salubhekisa edolobheni leHarare lapho esixoxe khona lo Councillor Thamsanqa Hadebe.
Abantu abhizi bezama ukuthi bazidengele izinto zokuthi zibe ezindlini zabo zokudla, ukuthi bathenge isikafu sabo zokudla ngalelo langa kusiya phambili, ngoba kabakabakwazi ukuthi kuzakuba kumi njani, bazavunyelwa yini ukuthi baphume bengena emavinkilini noma ezitolo bezidengela izinto. So kakumanga kuhle, uzabona le ntengo zezinto kade ngisembare kathe, so intengo zikhwele kakubi namhlanje kuphela ekuseni ngendaba ukuthi abantu bakangelele ukuthi otherwise ililanga elikhona lodwa eliselisele kungakabi khona le lockdown eyokuthenga isikafu lekunye kungafunakala ngabantu.
Kodwa abakudingayo abantu bayakuthola yini?
Okunye kuyazuzakala, okunye kakuzuzakali. Engikubone kuthengwa kakhulu izinto ezifana namakabishi, abathi ngamakanyanisi noma amachang, angithi yakwazi khonoko. Izinto zingaba umbhida ekutshebiseni isitshwala sabo, ngoba kukhanya impuphu sebelayo, abanye sebadinga umumbu ukuthi bagayise, vele abanye bayagayisa ngalesi sikhathi ukulungiselela ilanga lemali.
Njengoba kuthiwa kuzasetshenziswa amasotsha, abesabi abantu ukuthi kungaba locuku?
Ya, indaba yamasotsha abayikhangelele, abantu bayesaba ngoba bayawazi umumo weZimbabwe uma sekusetshenziswa amasotsha, ukuthi vele amasotsha lawo ababamba njani ngaleso sikhathi asetshenziswa. Yikho laba bantu bezidingela bephume bebaningi ezindlini zabo besiya kulezo ndawo ezokudinga isikafu sabo, ukuthi bahlale vele bezilungiselele. Kodwa labo bayakhangelela ukuthi lapho nalaphaya kulabanye abazaqina bezinikele ukuthi asike siphume siyedinga lokhu, kumbe sidinga utshwala, kumbe sidinge lalokhu, sibone ukuthi kuyahambeka yini phandle. Kodwa abaningi bangikhona vele sebelungiselele.
Lo-ke ngukhansela Thamsanqa Hadebe owedolobho leHarare ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eHarare. Siphinde salubhekisa edolobheni leHwange, lapho esithole khona umnumzana Lawrence Penpusha Moyo.
Namhlanje kunzima, namhla bekulethe impuphu, bekubuya impuphu lapha, abantu benza isiphithiphithi, kube bezigoroni, abantu bezama ukuthi bedinge impuphu, besenzela phela ukuthi begcine impuphu ezindini ezafika kumalanga ayi-21 beku-lockdown. Okutho ukuthi ngikhuluma nje, abanye bayiswelile impuphu, okuyinto ebuhlungu kakhulu. Asikwazi ukuthi i-lockdown le-21 days abantu bazaphila njani, njengoba bengelisanga ukuthenga impuphu. Njalo eyinye impuphu kwenye izitolo, iyadura kwezinye izindawo, ye iyadingeka, kodwa izinto isitole impuphu yakhona iyadura. Okuthi singathi nje, one, impuphu yakhona iyaswelakala, two, ingatholakala uthole ukuthi iprize yakhona yona ngokwayo iprize yenza ukuthi abantu bengafani sokuthi sebelayo. Ngaso sikhangele sekule zinsuku ezitshwala kuphela ukuthi singene ku-lockdown, asikwazi ukuthi abantu bazaphila njani lapha ku-lockdown.
Indawo ze-eHwange, izambuzi lalapho kugezelwa khona, kwesinye isikhathi abantu bageza ndawonye, basebenzise khona lokho ndawonye. Ngokubona kwakho, akusoze kufake na abantu engozini yegciwane lele le-coronavirus?
Into ekhona nje kuthi singakahambi ngale endaweni singakakhulu lezambuzi khona, asikhangele okwempuphu khonokho. Uyathola ukuthi indaba zempuphu lezi kuba levigoroni engayenzi. Ngathi kule vigoroni efana engayenziyo, uyathola ukuthi i-social distancing yakhona ekhulunywa ngayo le sivikele umkhuhlane lo, ayisoze iyehlula ukuthi iphumelele, ngoba abantu abasoze be-maintain i-distance engange-1 meter kumbe 2 meters sebefuna impuphu bonke. So kwakathesi sithi thina hayi, banokuthiwa impuphu ibuya iningi i-distribute ezindaweni ezijiyeneyo. Sisikhangela-ke ngendlela lapha esihlezi ngayo eHwange lapha, hayi izambuzi, izambuzi eziningi lokuthi lama-communal toilets, siyashiya ama-communal toilets, izindlu eziningi ama-one room, okutho ukuthi abantu bayahlala 21 days ye-one room. So ezempilakahle zazizwani ukuthi abantu bavikele umkhuhlane lo? Ye, bayazama abezempilakahle. Namhla-ke kunje, namhla ngibabone bebhoda ngemota ene-PA system, besaba ukuthi bekhuthaze abantu, becinisa abantu ngomkhuhlane lo e-COVID-19. Bayazama abezempilakahle kahle, kodwa amanye ama-areas hayi kathana kakhulu.
Lo ngumnumzana Lawrence Penpusha Moyo, isakhamuzi seHwange, sixoxela ecingweni ekhonale eHwange. ele-South Africa lona selilamalanga amabili kwaqala uhlelo lokuthi abantu bengaphumi ezindlini njengendlela yokunqanda inani labahlaseleli igcikwane le-coronavirus ebeseliqansa mihla ngemihla. Kubikwa kubotshwe abantu abangamachumi amahlanu abangalandelanga isinqumo lesi, abanye njalo babonakale betshaywa kabuhlungu ngamasotsha. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ngingathi esitha kubona manje ukuthi abantu basaphuma kakhulu bona besiye eyitolo nasemabhanga bayothatha imali ngoba njengoba ilobhanti seyiqala nje besekusima phethelo lenyanga okusho ukuthi abantu abaningi bayakhona-ke bahamba bafuna izimali zabo ukuze banelise ukuthi bathenge ukudla mhlawumbe badinge nezidingo zabo okufana nokuthi iningi labantu mhlawumpe-ke nelimele kade linganelisanga ukuthenga ngoba belingakatholi imali sazobukeka nayo iqhubeka kanti ke safike sabona iyitolo ikakhulukazi ngolwesibili nangolwesithathu kuleli viki ngilapho eliqale khona eziningi zibukeka zingathi ziphekelwa yimpahla ngoba nakho abantu kade beye batatazela bayothenga kodwa ma ubhekisisa ngayizolo ngoba sokuqalile okudanga kuye kwathi kuyehla kancane izinga lokuphela kwezinto eyitolo ngoba iyitolo besezanelisile ukuthi zibuyise zibimpahla.
Sike sezwa ukubana bakhona abanye abasuke mhla kubikwa ukubana kuzathathwa amanyathelo wona lawa sethethwe belubhekise ekhaya eZimbabwe kodwa bathe bafika eBeit Bridge bathola umngcele usuvaliwe. Uke wezwa yini abahlangane lodubo lolo?
Ukuthi ukuthi la ngolwesine khona kuzokuba ngolwesihlanu kusho ukuthi kuye kwaba khona ukugcwala kakhulu abantu emngcebeni wasenasina okuze kwabangela ukuthi ungqongqoshe wezasekhaya lapha udokotela u-RM Mtshameti ahambele khona akhulumisane nabaseZimbabwe ukuthi bavumele abantu bedlule ngoba nabasezintabhweni nabo bese bekhala nakho bethi cha abantu laba abafuna ukundlula lapho akukhona abantu nje kuphela baye eZimbabwe abanye bakhona ngabaya emazweni aphesheya njengaboZambia naboMalawi nakephikepo okusho ukuthi mayisikhathi sabo sibaphelele sokuthi imingcele yamaemazivalwe labo bantu bazogcina bephelele eZimbabwe bese besebasibandeti khona.
Sike sabona imifanekiso yamavidiyo amasotsha echaya abantu, ungasitshelani ngocuku lolu osilubonela usenzakala?
Sesike sabona mpela abantu beshaywa lapha ngamasosha mabethelakale bebuthene kumpe bephuza utywala ngoba utywala kwelapha e-South Africa nogwaya izinto ezizinjiweyo ukuthi ngeke kuthengiswe ngalo sikhathi selamalanga.
Lo ke ngumkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumoses Banda. Sixoxela ecingweni ese South Africa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wakhulumbu.
Zithwele amaphaphu ngezandla izakhamizi zemaphandleni ezansi emandebeleni kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus elizweni. Iningi lithi ukuswelakala kolwazi ngalo mkhuhlane kanye lemithi emaklinika sekudale ukuthi bahlale evalweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi lezakhamizi lithi liyesaba ukuthi liza kufa liphele du ngalo mkhuhlane osubulela abantu abazinkulungwane ezifika phosa amathumi amabili lasikhombisa 27,000 emhlabeni wonke jikelele. UNkosazana Siphathisiwe Nkalo esilikwe uthi bahlalele evalweni besesabela ukuqhamuka kwalo mkhuhlane esiqintini sabo.
Thina njengezakhamizi sethukile kakhulu ngalo mkhuhlane okuthiwa yikorona ngoba kusizwa kuthiwa kawelapheki, awulamuthi ongelatshwa ngawo. Njalo le kliniki lapho into sethu sawesi ukuthi akulasizo ongaluthola khona ekliniki ngoba sikhuluma kunje ungaze utshaywe likhanda kumbe umntwana ashise uhambe ekliniki akulancedo ongaluthola. Pho-ke okungaze ukuthi lo mkhuhlane omkhulu kangaka ngendlela esikuzwa ngayo, njalo sisethuswa futhi ukuthi kufa labantu abalemali emazweni amakhulu khona ngapho pho thina esivele singelalutho kuyasethusa kakhulu.
Umnumzana Gibson Moyo isakhamuzi sentene esabeleni seNswazi uthi basele bedidibele ngendlela lo mkhuhlane ovele ngayo. Uthi kakothola ulwazi olugcweleyo ngaleli gcikwane.
Ngingahlangani nabantu kakhulu abagcweleko kakhulu. Bonguzwa laphana bekhuluma ngawo kuthiwa kumele lihlale emakhaya lingayindawo sabala lokhu othiwa yi-AIDS andi lakho yaqala sayizwe lakhatshana sizwe likhatshana ukuthi esakumuva sabona lakhona kubasakukhona abantu sebeselatshwa. So ngibala ukumangala nxa kuyathiwa amabhoda sevaliwe sokutheni sethuse kakhulu.
UNkosazana Santa Mabuya oyisakhamuzi esitezi la uthi yadingeka imfundiso ebanzi ngaleli gcikwane ikakhulu emakhaya.
Sicela uhulumende ekhiphe izisebenzi zakhe zihambe njengakhona ukukade kusenziwa kuhanja kubala abantu bebegcwele behamba dodudo besibala la. Lakathesi kabahambe dodudo besifundisa ukuthi lizibambe so liyenze so ukuze liphephe kungani lingayenza so so nxa bengakwenzi koko konoku thina ngapha emakhaya sizaphela asikwazi imbe bafundise edorobheni thina ngapha asila muntu osifundisayo
sixhumane lo mnumzana Abraham Kiwane beza yena odabuka emanxeleni entabazinduna oleminyaka okwizalwa engamathuma esishiyagalolunye lambili othi uzulu kumele alandele izeluleko zabempilakahle ukuze aphephe kuleli gcikwane
lathi asifanele sibe ngamachapa nxa kulezi cwebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane uyakhona ngoba sebayazile ngamathesa abawenzileyo kulabo abaficane belakho so kumele sihloniphe sizile sizile singadlali ngakho
umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi kusukelwa ngomvulo wonke umuntu kulele ukuzamela ahlale endlini yakhe njalo ngakho ozavunyelwa ukubhotabhota okwensuku ezingama-24 ezilandelayo uNkiwane uyalisekela leli nyathelo
lathi asifanele sibe ngamachapa nxa kulezi cwebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane uyakhona ngoba sebayazile ngamathesa abawenzileyo kulabo abaficane belakho so kumele sihloniphe sizile sizile singadlali ngakho
abezempilakahle bathi bahlanu abatholakalela leli gciwane kuleli kwadwa yedwa wafa njalo bakhuthaza uzulu ukuthi ageze izandla ngokuphela ngamanzi alesepha njalo ahlale emakhaya ukuze inqabele leli gciwane umasipala weGwande bebhoda ngedolobho lamhlanje ntambama ekhuthaza abamabhizimusi ukuthi bavale uzulu wonke ayihlale ezindlini ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda
ngingisedulemuva kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga elingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ngcobani Sithole igqwetha likamnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abane ababotshwa laye kobulawayo kodwa basiwa ejele leHarare
emavikini amabili adlulileyo ngingatholi isuba lokuthi ngifike esigodlweni esozweni lapho-ke engifike ngabona khona uba uMzaca njengoba siwasiswa kobulawayo hanjiswa esozweni eHarare Central eriman ngifike ngaqoqwa layo ngendaba yayo kabani ngisasingale bengakatholi amaphepha awedele ngakho-ke sengiwatholile amaphepha angikhona amakhulu indaba yakhe ithethe isikhathi eside njengoba sikwazi sonke ukuthi it took almost one year kayise ngofebruwari sesaceda ngodisemba ngakho-ke esengiwabali lamaphepha hhayi mina lapho enxa ngikukhangile ngibona kakhulu ukuthi hhayi inkosi yalahleka kakhulu ngakho-ke sesisiya-ke ukuthi sigila le ndaba nanaebengokuhangelelelayo okumqoka kahle kahle ukuthi isikhathi sesingathi sesisiba side njalo sesitshawa la kulo mkhuhlane osusuke wamemetheka kuyukuthi into esizasivalela nje ukuthi sizafika nini enkantolo siqoqisane labojaji ngendaba yokuthi baphume kuyukuthi bamelele i-apil yabo I'm ready and good to go so emalangeni amabili amathathu azayo actually ngathi kusiyafika ngemanje sizabe sesikwanyisile ukuthi siyazi ukuthi njengoba i-dail layo i-one of the agent matters that we always talk about ukuthi bangasivumela yini ukuthi sizwakale ngesikhathi soneso kuyukuthi nje lathi sesivalile ema-ofisini sivalelela wona lo mkhuhlane ongani uyamemetheka kodwa nje siyakwanisa ukube sifika nje enkantolo siyakwenza imisebenzi njengaleyo
ye ungasitshela ukuthi kudaba lokubana umnumzana Ngulube wayengekho lapho kuchiswa imota lezo okuthiwa wazichisa njalo lokuthi yena wayesemfeni ubaluthatha njani udaba lwakhona lapho beze befaka isinqumo sona
into lalamhla engani ngididi ngondo ngoba nxa ngithi ngiyakhangela umantshi wasuka wawukhangela ngendlela emthethweni wethu engekhoyo ngoba into eqakathekileyo yukuthi yena lowo onguye ongena enkantolo esitsho ukuthi into yenziwa kanje ngiyakufaka ngesilungu ngithi he who alleges must prove everything kule indaba kwenzakalanga njalo umantshi uthi umnumzana Ngulube kuyakhanya ukuthi wabasemfeni angithi la maphepha la awaplace before the court esithi i-evidence needs defense kuyavuma ukuthi they were authentic they were genuine but abesesithi ividiyo le akhitshwa ngubaba umzaca kwakumele ibe nesikhathi meaning to say it was supposed to be in real time angazi ukuthi lapho uzama ukuthini ngoba thina sithi emthethweni he who alleges must prove so ubaba umzaca yena ngokwakhe kwakungamelanga prove beyond that ngoba yena akavele akufake before the court kwaso kusokungumthuthiso kumele ukuthi athi this thing is not authentic angithi ngoba eyaminje angithi so angazi ukuthi wakuthatha njani kuyikuthi yinto nje lami endidinga ngondo and I am very confident ukuthi as we go to high court those issues are going to be dealt with had it been that the magistrate was saying ukuthi he is convicting him based on circumstantial evidence it was something else but he's not saying that you know it really baffles the mind but anyway we've got the opportunity to go to high court and deal with that thing we've got a strong case I strongly believe
manje kodwa yena wathi umthole enjani ube ngumuntu ophile kahle na
indoda iqinile indoda ezimiseleyo into engani yangethusa ukuthi ngamthole sithi wayekwazi ukuthi umantshi angenza khona okwakwenzile engingazi ukuthi wayekuthatha na kodwa kwangithusa mbijani kodwa wayekwakujoyi so ngumuntu okade ezimisele ukuthi hayi the road ahead of him is going through prison
sike sezwa ukubana isizathu sokubana yena labanye bakhe ababevalelwe ndawonye basuswe kobulawayo ikuthi impilo yabo yayisengozini like lakucubungula yini lokhu ukuthi kathi ingozi yakhona yayizavela ngaphi umuntu esejele
hayi ngumuntu nje oyabebhuqa akahlekahle ngumuntu odelelayo nxa isitsho njalo ngoba kambe shiwa ngingangena ejele namhla ingozi yanina indlela nje yokuthi bamthunduveke ngoba ngale lapha khona izihlobo zakhe ikho lapha ezingekhoyo khona ngapha kube labantu abamvakatshelayo kube labangane abamvakatshelayo ngale nje siyabe sifikile nje nxa sihambele khona angiboni ukuthi kulo msoco nje khonokho okutshiwoyo
siyabonga kakhulu ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga abalaleli ingoba nihloleyile ibizo lami ngomncube Atoni
hayi lathi sibonge Loge ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likamnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abahlanu ababotshwa kobulawayo basuswa basiwa eHarare ebe sixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba
lamukela kwesiphathelane labesifazana nilami usithandekile Mhlanga lamhla sicubungula ukuthi abathengisa esitaladeni basebenza njani ngesikhathi se-coronavirus sixoxa lo nkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association
isikhuthaza ukuthi ngabahlala lamanzi begeza izandla begeza lama-fruits abo especially laba abathengisa ama-fruits bebebayagezisa so sikhankasa sicela nosithi council ukuthi ehlale esinike ama-bowser kumbeni evule izimpompi zakhe amanzi ebekhona ebeavelebhu then sibe sesikhuluma ngokuthi amapholisa akakwazi kathatha i-responsibility yokufundisa abantu behambe bebatshele kuhle kuhle ngezitrade ukuthi abantu bengabuthani not ukuthi bebatshaye ngezemvubu so siyakhuthaza ukuthi la uhulumende kafundise amapholisa abo khona abantu abatshaya abangogogo abantu abachaya ngabazukulu babona laba bagogo labo bona laba abachaya abantu bakhuliswa ngemali yevending so ngabayekele ukwenza konoko ngababe lesikhathi sokufundisana labantu kube lama flyers aphumayo abhodayo sananzela ukuthi amavendors amaningi kawala ma WhatsApp la ukuphuma khona information yona le kabala ma TV ukuthi bathuna bebukele kuphuma yona le information so umuntu lo muntu kumele kube lento ayiphiwayo mbene lugwalo kumbeni kuyini okutshenisayo kube lama adbana la
nxa kuyikuthi abanye abathengisayo babochiwe basiwa ngapi njalo kwenzakalani kumpahla zabo
ababochwayo nxa bethengisa bahanjiswa edrirol bengabotshwa ngumpholisa we-City Council iyabathatha ngerol yabo beyitshiwe edrirol konke nempahla zabo beyifayinda khona ngale impahla ziyasala bona ngokwaba amapholisa bathi bayenza i-auction kodwa kasizake sinxuswe kiyo i-auction ikuthi umuntu nxa ezethathelwe wabhadala ifayindi okunye ivele okuyabe sokusengqondweni yakhe ukuthi sefuna ukuyaqhubekela phambili ngebhizinisi edinga esinye istaff so ukuthi lokho okusalayo basala bezenzelani amapholisa kumbeni basala beyenzani kodwa esikwaziyo ukuthi kwesinye isikhathi sasibona intambama bona amapholisa sebephuma bethwele ama-paperback singazi ukuthi baye bethengile ku-auction ukuthi i-auction le ngeyabo azake siyibone ifakwa ku-public so siyakhuthaza ukuthi nakho kwakuphume ku-public ukuthi hhayi kuthethwa impahla ezinje i-auction ngesikhathi esingaka okwezokuthi laba bantu abafisayo labo bona laba abathethelweyo ukuthi beyithenga nge-cheaper price bebuyele futhi emgwaqweni so yikho esingathi sikhala ngakho futhi njengama-vendors ukuthi i-auction le ibe segcikini
manje abathengisa ezitaladini bengazivikela njani ekuhlukuluzweni
siyakhuthaza thina ama-members ethu wonke sihlala silabo sibili sifundisana labo siyabakhuthaza labo ukuthi kabajoyine inhlanganiso kababe ngama-members bebe ngama-active members kabakhulume izinto zabo ezibakhluphayo enhlanganisweni okwezokuthi lathi sesihambisa kumbeni labo futhi kulama-committees akhona kuma-ward abo labo bekwanisa ukuthi bezihambisela inhlupho zabo eza ku-City Council or kuma-councillors kuma-MPs okwezokuthi kulungiswa kungabe kulungiswa njalo siba lama-trainings esiwayenzayo kathesi sile-financial business training esiyenzayo okuthi ama-members ethu sayafundisa ukuthi how to run ama-business abo bebambe njani izimali zabo beyenze njani lakhona lokho kwama-bylaws e-City Council sihlala sibafundisa ngawo ozowa ama-bylaws akhona engakaphumi ngiceke ukuthi sikwazi ukuthi vele silandela waphi esiloku salandela ngamadala but still sisebenzela nawo hlele council siyayifuqa layo labo besifuqa ukwenza ukuthi lathi sisebenze kuhle ubulawayo wethu la ebe ngohlanzekileyo so konke khona lokhu sihlala silabo ama-vendors on the ground sikhuluma lawo ngoba lathi singama-vendors siku-ground siyabe sifundisana sibonisana ngakho konke
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga Sithandekile Mhlanga ngakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni ilizwe limatasatasa uzulu edinga ukungamphilisa kwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo lapho okuyabe kungahanjwa mahlayana ezidaladeni silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
This is VOA.